Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jonanjani mthwaka zomuhle isikhathi ngu 7:30 olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu ngenjabulo mhla ka 8 kumpalakazi 2017 muntungamili inkomo
lo sithandekile mhlanga
endabeni zethu lamhlanje
ingcwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kwamongameli Mgabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Kina okwakathesi vele asitawanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangkhona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini.
Uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yamukelwa ngembono etshiyeneyo uzulu lezisebenzi.
Uyathola ukuthi isikhathi esiningi singananzeleli, singazwisisi ukuthi amalobolo ngawani njalo adalelweni. Yikho besisuka sesi-abhuza amalobolo lawa, sesithi ngenxa yokuthi umuntu ubhadalelwe sokumele a-abhuze.
Kambe udlakela bungaba bubangelwa ikungazi injongo yosiko lwamalobolo na?
Uhlelo lwe-Woza Friday lamhla silomhlabeleli we-Rumba ugibela bemsola iphethe idlalade lakhe lesithupha.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho iZimbabwe Electoral Commission unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi. Umphathintambo obona ngezemithetho ukufakazile ukuthi uMakarau uchiye umsebenzi ngoba ebesele msebenzi eminengi.
Ukusenjalo, iZimbabwe yalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokwehla kukamongameli Mgabe esihlalweni. La mazwi ethulwe izikhulumi emhlanganweni wengxoxo ngeZimbabwe obuqoqwe inhlanganiso yeSouth African Institute of International Affairs e-University eJohannesburg. UBenedict Nhlapho sipha lolu daba ekhona le kwele South Africa.
Ekhuluma eUniversity yeJohannesburg lamhlanje ngesikhathi kuqhutshwa ingxoxo ngenguquko esanda kwenzakala eZimbabwe lalokho kuzagcina kwimpumela yayo, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeSouthern African Political Economy Series, SAPS, uMnumzana Ibomandaza, uthe kwaba lephutha elikhulu kwehluleka ukwethula uhulumende womanyano wesikhatshana ngemva kokuphuma kwaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni. UMnumzana Mandaza uthi lelo phutha selibangele ukuthi iZimbabwe ibe phansi kombuso olawula libutho lobanje lokhu kungenziwa mgceke. UMandaza uthi nxa kungaze kufike ukhetho kungafakwanga uhulumende womanyano ophethe kwesikhatshana kuzobala ukuthi ibutho yilo elizalawula ukuthi kuvotelwa bani.
The transitional authority idea would have
uhulumende wesikhatshana ubeza kutsho ukuthi kudluliselwe phambili ukhetho ukuze kube lenguquko kwezokuqhutshwa kokhetho. Njengoba nje ukuhluthunwa kombuso sekuhambe ngale indlela, kutsho ukuthi sizaba lokhetho olufuqwa libutho. Yibona umkhokheli webutho uChiwenga ethumela amasotsha ezigabeni zonke zelizwe enyangeni ezilandelayo. Lokho kutsho ukuthi sesisazi vele lokuthi ngubani ozanqoba ukhetho.
Ekhuluma kungxoxo efanayo, umqondisi wenhlanganiso ye-Research and Advocacy Unit, RAU, uNkosazana Kudakwashe Chitsike, uthe ukuze kulungiswe isimo seZimbabwe, kufuze inhlanganiso ye-African Union, AU, le-Southern African Development Community, SADC, ikubeke kucace ukuthi okwenzakale eZimbabwe yikuhluthwa kwamandla ombuso okufanele kulungiswe ngokwethula kwahulumende omanyano wesikhatshana. Kodwa-ke uthi lalelo themba kalikho njengoba lezi nhlanganiso kudala zehlulekile ukuxazulula ingxabangxoza zeZimbabwe.
SADC and the AU have failed Zimbabweans.
Inhlanganiso ye-SADC le-AU sezehlulekile ukusiza abantu beZimbabwe. Ukwehluleka kwalezi nhlanganiso kutsho mgceke ukuthi amandla ombuso ahluthuliwe eZimbabwe. Kwenze zabonakala ukuthi azikwazi ezikumeleyo. Ukuze isadeki ibuyisele isithunzi sayo kufanele iqonqosele ukuthi kube le hulumende wesikhashana eZimbabwe ozakhokhelwa ngabezenkolo njalo ozagxila kakhulu ekupholiseni amanxeba abangelwa yikho konke okwenzekayo.
Zombili izikhulumile lezi ziyavumelana ukuthi nxa kungasethulwanga uhulumende omanyano wesikhatshana kuzafuze uhulumende kamongameli Mnangagwa enze inguquko enkulu kwezokuqhutshwa kokhetho ukuze kube lokhetho olukhululekileyo. Kodwa bathi ukuze lolukhetho lukhululeke, amabutho kuzafanele abuyele ezinkambeni zawo njalo angabi lendima edlalayo kwezokhetho. Kwezomnotho bafuna uhulumende ethule inhlelo ezakwenza imali eningi isetshenziswe enhlelweni zentuthuko kaZulu hathi kuziphatha amandla zikahulumende. Mele Studio 7 Johannesburg kule South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Umanyano wa mabandla aphikisayo awe-OMDC Alliance namuhla usole uluhlu lwendleko zikahulumende i-national budget ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa izolo. Usithi amalunga awo asedalele parlamente kawasoze ayisekele kumbe ukuyivotela li budget. Umkhokheli webandla le-PDP umnumzana Tendai Biti ekhuluma emele lumanyano namhla eHarare uthe kaboni uhulumende we-ZANU-PF elandela konke okuthenjiswe nguChinamasa izolo. Wengeze wathi uhulumende okhona okwamanje akekho emthethweni. Ngalokho uBiti uthe kumele kwenziwe ukhetho olukhululekileyo.
Kusenjalo, izisebenzi zikahulumende zithi akukho okuningi okuthabisayo ngoluhlu lwebhajethi lolu ngoba lanxa bezathola imali yebonus iyabe isiphuzile njalo lamandla ayo esephansi. Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, umnumzana Neva Nyahunzwi, uthi abakwamukelayo ukuthi kukhutshwe izisebenzi zikahulumende ezaziwa ngamabizo kuphela ama-cost workers.
Thina okwakathi sivele asidawanga kakhulu because asikwazi ukuthi imali yangona izatholakala yini, iyabuya yini kumbe iyabuya nini. Basipromisa sibili ukuthi kona ibhonasi kumele ibe khona but ukuthi kona iyabuya yini vele awula qiniso because okwakathesi ukhanya imali yangona vele ayikho elizweni.
Njengoba kuqala babelithembisile kodwa yabuya, kungani lingathemba ukuthi khathesi izabuya yini?
Imali yangkhona but yabo nxa isibuya laphana imali yangkhona iyabe siluzile vele ivalue thina siyabe sezile squared eziningi kakhulu.
Kodwa okunye likuthandileyo ngebhajethi leyo kuyini?
Thina esikuthabileyo kakhulu njengabalisi ukuthi khona kutakona ama-youth lawa thina besithi khona olalo ngama-ghost workers ku-previous government leyana. Beyala ukuthi kona vele akula ma-ghost workers and abantu labana kutaba kukhanya kathesi bazamisa umsebenzi and imali yangkhona maybe sizayizuza because yokuthi kona kukhanya abantu abakade behola bengayenzi umsebenzi bengayenzi lutho benikwa imali kuphela bekhampeni i-ruling party.
Lokhu kuzaletha mahluko bani?
I-difference yokuthi kona thina sizabona ngani hante kathesi kade sebefrizile ukuriporta ama-teachers so kathesi bangamisa lwana umsebenzi. Imali yangkhona iliyana ingahamba ukuyobhadala amanye ama-teachers because okwakathesi ama-teacher people ratios esilawo phakathi kwezikolo vele ayakhathaza kakhulu. So kulama-project because of i-new curriculum lay. So bangamisa umsebenzi abantu labana bebaqatshe amanye ama-teachers and ukhanya laba abasefikile 65 years bazacelwa la ukuthi nxa befuna uku-retire bahambe ku-retirement. Khonoku kuyenza ukuthi khona laba abatrainileyo kathesi abasanda kuvela kuma-colleges bazuze indawo ezokufundisa.
Lowo ngumnumzana Nevanya Hunzi, isiphathamandla senhlanganiso ye-PTUZ eMathebeleland North, sixoxelaye eseWange.
Njani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. lango 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook kukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky, land of promise, overflowing milk and...
Kambe amalobolo angaba ebangela ukulwa kweminye imizi na ngoba abanye bengazwisisi isizathu sawo. Lokhu ngokunye ukuphume kunkulumo mpikiswano eqoqwe ngenjongo yokunanza umkhankaso wokwehlisa udlakela emulini we 16 days of activism against gender-based violence. Umkhosi lo uqhutshwe namhlanje e-American Space koBulawayo. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma namhlanje e-American Space koBulawayo kungxoxo mpikiswano eqoqwe inhlanganiso ye-Amagugu International Center ibambene lenhlanganiso ezibalisa i-NAST American Space le-Women's Media behlonipha i-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence ngaphansi kwesihloko esithi Lobola Practices versus Perceptions in the African Culture, How Inconceptions and Malpractices of Lobola Have Contributed to gender-based violence. Umnumzana Nyathi uthe ukungazi kanye lokuthi abesilisa sebelotsholelwa yikho sekulokuxabana emakhaya. Uchazele abantu isizathu sokulobola ethi kudala umuntu wayelotsholelwa njalo umuntu wesifazana uqakathekile, indoda yayingambeki isandla ngoba wayebuzwa izalukazi ukuba wenzani, ethi njalo ilobolo liqakathekile kakhulu esintwini njalo isisindo siya ngokuthi ngaleso sikhathi yini eqakathekileyo.
Ikuzwisise kuhle kunoku ngoba ithes intuitions mina ngangingalobola. Ngichiso ngalo nya kathese tata noma ngibukile kuba bakho bangise. Do you see ikubonakala kwezinto konoko? Ikubuqala kokubonakala kwezinto. So ngangikuthela malobolo ngubaba. Ngoba and that practice was taking place within the context of the extended family.
Unkosikazi Lumbidzani Maphosa uthe labo abahlukuluza imuli zabo babona sengathi bengalobola sebelelungelo lokuhlukuluza.
Ukuhlukubezwa kwabomama ngendaba yamalobolo mbona ngani kwenziwa ngabantu abangazwisisiyo iconcept yelobolo. Umuntu uyalobola ezitshela ukuthi wena usungu-one usuyi-property yami, but ayisikho khonokho. Umuntu wangikhona ungambona esenza njalo uyabe vela elengqondo leyana yokuhlukumeza umuntu.
Ukuhlukuluzwa kwabomama akuthakazelelwa ngabantu abaningi okuchazwe ngunkosikazi Sikhululekile Moyo.
Mina ngujabuleli njalo lo mthetho wokuvumeli ngoba ukulobola kuhlanganisa ubuhlobo. Njalo mina ngingumama ngiyabe ngisiyakwandisa imuli yalaphe ngiyakwendela khona.
Umnumzana Thafatswa Sigauke uthe indaba yelobolo uyayihlonipha, uhlupho luba khona kubobaba abayabe bekhulele umuli ezingahlalisananga kuhle. Umuntu ukhula lakho akuthathe akuse emuzini wakhe.
Ngilobola ngilisekela because basically mina very cultural, especially manxa umfazi esehlele kuba labantwana, indaba ezinjalo liyahlala phansi likhumbe njengemuli kuzwane ukuthi kuyangabi. Okuhlukuzwa nalokhu sokusiya ukuthi indoda yakhula ku-environment njani, yakhuzwa abazali banjani.
IZimbabwe iphakathi kokuhlonipha ilanga le-gender-based violence, kodwa ukuhlukuluzwa kwabesifazana ikakhulu kusiya kusanda ezweni. Kulandela ukubusa kwebutho, sekulemifanekiso ephume kumabonakude ephuma itshengisa isotsha lihlaba owesifazana ngempama, okungokunye osokusolwe nguZulu bethi ukuhlukuluzwa kwabesifazana kuyaphambili. EZimbabwe omama abaleminyaka elithumi lanhlanu kusiya kwabalamathumi amane lasitshiya ngalonye kusukela koyedwa kusiya kwabathathu sebaye babhekana lokuhlukuluzwa. Kuthi oyedwa kusiya kwabane basukela ukuhlukuluzwa besukela kuminyaka elithumi lanhlanu. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
We'll be right back.
Studio 7 Live Talk lamuhla sixoxa ngoluhlu lwendleko zikahulumende i-budget ethulwe ngumphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lweState Department lweMelika soluxwayise izizalwane zalelo lizwe ukuthi zilimuke lapho eziyakhona kwamanye amazwe kulandela kunanzwa kwedolobho leJerusalem ukuthi isigodlo se-Israel okwenziwe ngumongameli Donald Trump.
Umthethwandaba weleMelika usugwebe ipolisa ukuthi lihlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa lilecala lokubulala umuntu onsundu.
Inhlanganiso ezizimeleyo sezichothoze umphathintambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa yena othi kumele isisekelo sombuso siguqulwe ukuze singabambi uhulumende ngamandla ukuthi aphe izabelo imali yokuqhuba inhlelo zazo phansi kohlelo lokuzibusa olwe-devolution. Ubathabile Masuku sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Esethula uluhlu oluhlela indlela uhulumende azasebenzisa ngayo imali ngomnyaka ozayo kumbe i-budget, umnumzana Chinamasa uthe ukubamba uhulumende ngamandla ukuthi anikeze izabelo imali yikumethesa umthwalo onzima kakhulu emahlombe akhe yena evele esadalala. UChinamasa uthe amalunga edale lePhalamende kumele akhangelisise isahluko 14 sesisekelo sombuso esikhuluma ngokuthi uhulumende ulomlando wokwabela izabelo imali yokusebenzisa phansi kohlelo lokuzibusa kwezabelo, i-devolution ngesiNgisi. Abanye bathi lokhu kukhomba ukuthi uChinamasa engabe engafuni ukuthi izabelo zizibuse zehlukene lanxa isisekelo sombuso sikubeka sobala ukuthi yikho okumele kwenziwe. Bathi njalo lokhu kutshengisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa kehlukananga loka Robert Mugabe ngoba laye wayala ukuthi izabelo zizibuse. Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uthi umongameli Emmerson Mnangagwa wala kudala esangumphathintambo wezemithetho ukuthi i-devolution ifezwe. Ngakho uthi okwenziwa nguChinamasa akumangalisi. Ugcizelele wathi kumele kuhlonitshwe isisekelo sombuso.
Indaba leyo ukuthi i-devolution ayimanejeki, uhulumende kalamali yokuthi ayisustaine ngendlela esayicela ngayo sibhale i-constitution ayiqalanga namuhla. UMnangagwa upresident ngo-2014 ebuzwa ephalamenti nge-devolution ukuthi sokulo mnyaka ingayenzwa kwenzakalani ngayo. Nguye okuqala ukhuluma i-statement sokuthi vele kayisustaineki nemali kahulumende indaba ye-devolution.
Evumelana lofuzwayo umnumzana Mthokozi Sindebele uthe uZulu weZimbabwe wakhuluma ecaca ukuthi ufuna amandla okubusa aye ezabelweni.
I-constitution yethu ithi amandla okubusa avele avela ebantwini. Ngesikhiwa kuthiwa khona khona the power to govern is derived from the people. Okutsho ukuthi uZulu weZimbabwe nguye okumele atsho ukuthi ilizwe kumele libuswe njani. So uhulumende kumele azimisele ukuthi abone ukuthi lokho kuyafezeka.
Umqondisi we-Community Youth Development Trust uNkosikazi Sichasisile Ndlovu yena uthe ukwehlukanisa izabelo kuzakwenza ukuthi inhlelo zentuthuko zenziwe ngokuphangisa ukwedlula okwenzakala khathesi.
Ngicabanga ukuthi nxa singaba le-budget ekhangelane lezinto ze-devolution of power kuzanceda kakhulu ekuphakamiseni ama-indaba ze-service delivery.
Isisekelo sombuso weZimbabwe sithi ukuzibusa kwezabelo kumele kwenziwe njengokutsho kukaZulu ekulotshweni kwalesi sisekelo. UZulu kanye lamabandla aphisayo bathi uhulumende kumele ahloniphe umthetho izabelo zivunyelwe ukuzibusa. Idevolution yakhankaselwa kakhulu ngamabandla aphisayo kanye lenhlanganiso ezizimeleyo ngesikhathi kulotshwa isisekelo sombuso esitsha sona esiqale ukusebenza ngomnyaka ka-2013. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingobathabile Masuku.
Kwezemidlalo lamhlanje kulamaqembu abesifazana ayithoba mnembili adlala umdlalo wenguqu azaphatheka kumncintiswano oqoqwa inhlanganiso yeTimberland Foundation oqala kusasa kobulawayo endaweni yeRailton Sports Club. Kubika uJoseph Njanje.
Lonyaka ngomnyaka wesibili inhlanganiso yethemba lethu iqhuba umncintiswano wenguqu obothanisa amaqembu abesifazane. Njalo amaqembu angene kumncintiswano walonyaka angagoqela ele Inline Academy elikusibaya sika Group A ndawonye lele Magwegwe, ele Ubuntu kanye lele Highlanders Royals. Kusibaya sika Group B kule qembu le New Orleans okuyile linqobe enyakenye, ele Black Boots, ele Zetharapi kanye lele Sobukazi. Ilunga lenhlanganiso yethemba lethu ubheka impilo Ndlovu uthi injongo yabo ngeyokuthuthukisa abesifazane ikakhulu abasakhulayo.
Iproject yethu iyazama ukuthi ikhangele lo dubekayo. Isabelo sakithi kakhulu silokuhlupheka, so yikho sizama ukuthi at least sizama ukuthi sibancede labo bezizwe bengabantu abaphilayo njalo abalelungelo elifana nelabanye abaphila kwamanye amazwe athuthukileyo. Ngokubona kwami mbona ngani i-tournament yalonyaka izame ukuthi ithuthukise kancane kula last year, but kusukuloke kusendabeni imali ngoba imali iyahlupha kanti asikathola ama-donors.
Phezu kwemidlalo yamaqembu abesifazane lonyaka inhlanganiso yethemba lethu imeme yamaqembu amane ukuthi azolibazisa izibukeli, njalo lawa ngabalisa elentatheli izindaba elabadlala sebathatha umhlala phansi abesifazane ababedlalela iqembu lesizwe lama-Mighty Warriors kanye leqembu le-Packers Inn okungeyinye yezinkampani ezisebenzisana lenhlanganiso yethemba lethu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Kusasa ngomgqibelo zonke indlela ziyabe ziqonde endaweni yeZimbabwe International Trade Fair Showgrounds ku-Hall 3 lapho kuzaqhutshelwa khona imidlalo yokudinga amaqembu azintshantshu emidlalweni we-volleyball emazweni angezansi yezwekazi lase-Africa. Le midlalo iqala kusasa isiyafika emaphethelweni mhlazili 17 kuyona le inyanga kaMpalakazi, njalo kungenwa mahala enkundleni. Kolunye udaba olumelana lomdlalo wenguqu, iqembu lamajaha elimela ilizwe emdlalweni wenguqu lizadlala umdlalo walo wesibili wesibaya sika Group C kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships ngensonto, lapho elizadibana khona lele Angola. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe libe ngutshikilo bhanqa 0-0 lele Lesotho, okutsho ukuba lona lele Lesotho alomklomelo owodwa kuthi ele Namibia lile miklomelo emithathu ngemva kokunqoba ele Angola nge-1-0. Limidlalo iqhutshelwa elizweni leZambia edolobheni leKitwe. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
It was a Friday, my darling. Was a Friday, umsebenzi uphokile. Was a Friday, my sweetie.
Ku was a Friday lamhlanje silomhlabeleli werumba uGibela Bemsola ephethe idlalade lakhe lesithupha asanda kulethula.
Omunya nomunya ngithi wabiwa kwake. Omunya nomunya ngithi unesipiwa sake. Omunya nomunya ngithi unento ayithandayo. Omunya nomunya ngithi wabiwa kwake. Omunya nomunya ngithi wabiwa sake. Omunya nomunya ngithi unento ayithandayo.
Ugibela Bemsola ke lo ehamba leqembu lakhe leFohlani Sounds besithi bayangikhohlisa, okuyiyo umnikazi wesihloko sedlalade. Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela le ethi vakatshenjela, okutsho ukuthi abahlakaniphileyo.
Bandini vakafuwa zinhu zakasiyana. Bandini vakafuwa zinhu zakaleyana. Nenta yechiva mari defuna.
zwani mbambo zika satani vezi kumba kumba kamna njana ngovu nono obukulu abafana befohlani sounds. Sibuze ugibela bemsola ukuthi abalandeli balamukele njani idlalade lakhe.
Asebelizile nasebelithekile ayibalijabulela kakhulu kakhulukazi.
Yiziphi ingoma ongathi zihamba phambili impela kuleli dlalade ezidakazelelwa nguZulu?
Ikhona le egameni lothando.
Usho mina ugibela bemsolo udouble problem unkingazike gibelani inkinga phezu kweyini. Yonjalo lenkosi kampandla kade belo bejikela ngembazi nemkhonto bethi bayilimaza kanti bayinikeza amandla. Yaqhubekile kwikhonya ngaphandle kwesifaya zafotle zikampandla zayilandela zayoshona phakathi ensimini kamkhulu Magwaza. Waphume esephethe izagila zombili wathi kwenze njani na? Ucangide omnyama uphume esidulini kuva komuzwa kwandlovu amaqudi abikelana. Kajeni baya benyathobisa ongabisombuluka inkomo ezadla ekhaya ngokusela belusi. Yonjalo insedli inyona encane ekhale kamnandi entabenza kombana abafana belusi le bayilandela ehambe ezeyohlala phezu kwedwaleni nenyosi ezahlula omkhulu. Bathi bayasondela nje zabathatha madoda. Bagijima baze kwanqamuka imbatata yalahleka kuze kube namanje kakatholakala. Yonjalo umzaco zacile kade lokhu ngibashaya ngawo namanje usasekhona ngiyawusebenzisa. Uzwa nawe sewukhona. Yiphakathi emzini wakwamalaba madoda lapha kancube ngishaya ingoma.
Idlaladeleli abangathanda ukulithenga balithola ngabe?
Njengamanje ngisegoli litholakala kini kuphela esitolo angilifakanga. Bangalithola mabengangifonela kule number ethi 0783305467.
Akuyiphinde njani?
0783305467.
Abalandeli loZulu nje jikelele ungabatshiyela wapha amazwi?
Ngabatshiyela nje ukuthi idlakazi seliphumile badlule ukhisimusi omuhle baziphathe kahle nabazodrayiva besiya ezweni lokuzalo eZimbabwe bahambe kahle endleleni bangagijimi ukugijima kufika ukufika and baphathele abazali into ezinhle ngoba ngikhohlele nale namba lethi abazali le ethi bazali.
Uphuma ke enkundleni ngale.
Lingani nase ninda kulanda benguga, lingani nase ninda kulanda bendume, lingani nase ninda kulanda betatebe bana.
Ngibela bemsola ehamba lefohlani sounds beqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili.
Incwethi zithi ilizwe lalahlekelwa lithuba elikhulu lenguquko ngokwehluleka kwethula uhulumende womanyano ngesikhathi ukusehla uMongameli Mugabe esihlalweni.
Umgcinisihlalo wekomishini ebona ngokuqhutshwa kokhetho unkosikazi Rita Makarau sechiye umsebenzi.
Oliver Lelisayo, ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington.
Lontunga milinkomo, libelo busuku obuhle.
C
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.